idolobho leHarare liphakathi kokulwisana nodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imiphefumulo yabantu abedlula amathumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane nenkulungwane ezilatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lomkhuhlane. Umnumzana Mavela Sikhumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshitungwiza Manyama Residents Association uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwahulumende namakhansila ukuphuma nezinqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le-City of Harare liyehluleka ukubanzisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery, njalo i-30% ibisisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihlupe kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabet Dube isakhamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akwizwekazi le-Afrika ohulumende abaningi baqakathekisa ukudla imali ukudlula ukwenza okumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikahulumende weZimbabwe nabomanisipala abaqakathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi leziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale, ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelani kukhansili yokuthi elizweni lakhona indleko zokubhadala izisebenzi in general zidlulwa ngokuphendiweyo imali ethola ilizwe from ama-exports. Okusho ukuthi ikhanseli nqa ukuthi kumele idilive especially ezikhathini ezinje zabo yezemkhuhlane enjengekholera emele idlula yona i-crowd service, i-crowd funding, icela uncedo ebantwini nje. Lokutshengisela ukuthi kugcina uhulumende namakhansela bagcina sebeqakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo zokuthi nxa kungaba nomkhuhlane nje ongahlasela.
Umnumzana iphuthile iNkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni kokuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho lobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansi yaleli dolobho esithi iziphathamandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondoloza lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Singakhangela indlela ekade ikhokhela ngayo iHarare yokuyikhansili ye-MDC isenza zonke izinto ezingalunganga ezecorruption iminyaka le edlulileyo sichasela kubo-2000. So angeke sathi ngoba sekule problem namhlanje sesigijimele ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. I-MDC khansili yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of i-problem le i-council le-MDC erani izinto nge-corruption. Singakhangela kube kwaba nama-reports okuthi kukhona omunye sisi osekusephalamende kathesi owaphiwa i-tender yokuthi supply ama-chemicals amanzi lesiwa reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengayenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority yeHarare ukuthi bayenze njani umsebenzi kade kumele bewenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela iqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphaka gcwalise izithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo namadolobho azenzele inhlelo nemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kazulu umnumzana Sinenge Sibanda ugeze amakhansili egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasole mfowethu ngoba sesithide isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende up to day abakaze bethole imali. so ukwenza ukuthi khona at least benze umsebenzi onje ngokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola kodwa iqiniso ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise i-economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors ngezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono, even i-service delivery layo iyaqalisa ukuthi i-improve ibe ngcono.
Kusenjalo isigudo sekuholela sibikwa sesibulele abantu abafika amathumi amane nantathu ukuthi laloba sokusiba ngono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulatshwa kumbe kuthiwa imithi yokuvikela kulo mkhuhlane. Ngimele sitho 7 ngiseharare ngiwukizonibhebhe.